kuya affecta kakhulu especially abantu abavela kwamanye amazwe besivakashela njengama tourists because bona babe khangelele ukuzosebenzisa izimali zabo besenza ama activities kumbe bethenga izinto abathanda ukuzithenga manje ke inxaso kuthiwa amakhadi abo kasakwanisa ukuthi asebenze emshinini e-CBZ kuyavimba imali ababe funa ukuthi beyisebenzise kuvalela imali phakathi ukuthi imali ingasaphumi isaleli izweni lethu and also silabantwana abafunda phandle kwelizwe ababhadala izikolo zabo ngemali besebenzisa ama-visa card so angizwisisi ukuthi kungani ibhenki eyodwa kuyiyo eyafaka umthetho njalo but akumangalisi because yibhenki esesinike ama-governors awe-reserve bank of Zimbabwe ayi-2 elandelana ababuya basinika amanye ama-policies esingazake sawabona okwaso kuthiwa khona enye okwaso kuthiwa yi-economy ukuthi ugono wayesenza i-economics engazake ivalwe ebhukwini so i-CBZ yona ngokwayo I think indlela eranwa ngayo kule government interference phakathi
manje nxa sikhangele ikakhulu bona abantu abaselizweni kuzaba phazamisa okunganani ukuthi bengasebenzisi i-visa card
abaselizweni ikakhulu abayenza ama business transactions abo abathenga besebenzisa amakhadi ona lawana kutsho ukuthi kabasayenelisi ukuthatha kumbe ukusebenzisa izimali zabo eziyabe zikuma bank accounts abo so manxa befuna ukubhadalela abantwana izschool fees abafunda phandle kwelizwe manxa befuna ukuyawoda izinto ezibuya lapha elizweni since ilizwe lethu lilizwe lokuthenga kuphela uya consumer economy okwethu ukuthenga sikwanisa ukuzilungisela izinto zethu ngenxa yendlela ilizwe elimanejwa ngakhona ilizwe eliranwa ngakhona ngezano TF so konke lokhu kubambana ndawonye kusinika isimo sokuthi abantu abasayenelisi ukusebenzisa izimali zabo
wona umumo unjani emahoteleni lapha bayabuya yini abavela kwamanye amazwe
ngingathi ngesikhathi sekhefu le-Christmas babekhona sivile ababelande umdlalo owe-carnival but kuphela yona i-carnival kathesi nxa ukhangela estaradini akusela bantu abavakashayo abavela kwamanye amazwe and ikakhulu ngathi ngesikhiwa traditionally isikhathi esiqala ngabo-January sisiya phambili for a few months sivame ukuba very quiet emahoteleni kuyabe kungalabantu in terms of i-occupants nakuma-activities emakhampani ndawana alibazisa ama-tourists kuyabe kungalabantu abaningi kakhulu ngalesi sikhathi so ngathi okwathesi hhayi abakho sibili